Lokhu kwethulwe nguNkosikazi Gladys Mukhawa, umabhalane kahulumende wakwele Botswana ubona ezokudlelana lakwamanye amazwe, obe yisikhulumi ekade singumhlonitshwa izolo ntambama eHebron ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse lweZimbabwe esigodlweni selizwe leli. UNkosikazi Mukhawa uthe kuqakathekile ukuba iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo lwenyaka uma ifuna ukuthi amanye amazwe adlelane lalo.
Let me therefore conclude by wishing the government and the people of the Republic of Zimbabwe the best of luck in the upcoming elections.
Kase ngithathe ithuba ukufisela abantu beZimbabwe inhlanhla ngesikhathi besiyavota. Sinethemba lokuthi abantu beZimbabwe bazaqhuba lolu khetho okuzathiya kungela kuthandabuza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amanye amazwe angene kubhizinisi lelizwe leZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkomeshuro utshele abahambe edilini leli ukuthi ilizwe lakhe lizimisele uqhuba ukhetho olungeladlakela.
It is also happening to know that the Southern Electoral Advisory Council is currently in the country and their pronouncement is important to you.
Ikula leSADC liseZimbabwe sikhuluma nje njalo selikhiphe umbiko othembisayo ngemva kokuhlangana labazaphatheka kukhetho. Sizaba lokhetho olulokuthula njalo oluzangenisa inkokheli entsha ngendlela yombuso wabantu ngabantu.
Kodwa umnumzana efidlela Ncube ocubungula ngezombusazo uthi akakholwa ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo.
Kuzabe kulukhetho olokuqala kusuka ngo-1980 ukuthi lube ngolukhululekileyo eZimbabwe. 43 years kasikaze sibe lokhetho olukhululekileyo. Kungenzeka kube phezulu ukudlelezela kumbe kube phansi, kodwa alukaze lube khona ukhetho eZimbabwe olukhululekileyo. Ngakho-ke angiboni ukuthi bayenelise ukuthi babambe ukhetho olukhululekileyo, kanti-ke lukhetho akulula ukuthi banqotshwe kulo. Isizathu besiba lokhetho olungakhululekanga ukuthi yilo abalunqobayo, olukhululekileyo ngeke balunqobe. Ngakho-ke angiboni ukuthi bangasigcwalisa isithembiso sokhetho olukhululekileyo ngokuba balwesaba kakhulu lolo khetho.
Kusenjalo uMgomeshuro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kayali ukuthi ukuthakazelela uzibuse kuze ngesikhathi isimo somnotho esingamanga kuhle, kodwa uthi lokhu kudala isiyeso zenotho ezethe eswayela eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
The illegal sanctions that they were imposed on us had a lot of our young people coming to look for
them. Imigezo zenotho seziyenza ukuthi iningi lentsha yethu liphume elizweni lizodinga ukuziphilisa. Akula muntu ongabasola. Esekushoyo ukuthi abantu bengakhohlwa lapho okulenkaba yabo khona.
Ukuthazelela uzibuse Hebron uyicebile Malaba uthi kuningi abawukhangeleleyo njengentsha ukuze kuthiwe bakhululekile.
Kanti inkululeko ikhona emveleni ngoba kudala lokho esibona sekungekho ukuthi sibe frizweni ukukhuluma lokho esikukhuluma noma ukuyenza lokho esikwenza, I mean nezinto ezinjengebhizinisi and ezinye izinto nje. But also ngiyakubona lapho ukuthi khona kwezinye izinto azinayo yona le independence esiyifuna, kodwa ngethemba izofika khona.
Ocubungula ngezombusazo umnumzana Zenzomoyo uthi kulutshwane okungathazelelwa ngosuku lokunanza uzibuse.
Manje nje basabalele bagcwele umhlaba wonke kungenxa yokuthi lokho ababekulwela bekufisa ukuthi kwenzakale ngenkululeko akukayenzakale lanamhlanje. Labo esithi thina sabafaka embusweni ukuthi bathungamele ilizwe elikhululekileyo yibo asebenze abantu babaleke bachiye ilizwe labo.
Bekunabantu abachiyeneyo edilini leli abagoqela abaphathi ntambo bakwamanye amazwe abasebenzela kule Botswana. Iziphathamandla zeZimbabwe leBotswana zisebenzise umbuthano lo ukuqongisela ukuqakatheka kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 iSabron kwele Botswana.